So we see card descend about VOA in Jebele.
Njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 2 kunhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi ayisithupha 160 belomkhuhlane lo.
Bese kusethusa kakhulu lokho ebekukhulunywe ngumphathintambo wezempilo kwele South Africa.
Umongameli wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha lazo zizahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus nxa zifuna.
Zimkhize zimkhelele kujohane labangani bakhe. Lokho kutho ukuthi ngabantu abahlala bephakathi kwenkinga suku zonke bangazimiselanga.
Amalunga MDC Alliance yabotshwe izolo. Abalisa umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamompe loSisilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha 160 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe lomkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 33,548. Asebethethwe ilomkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amabili alamatshumi amathathu lane 1,234. Lanxa belokhe bebanengi abantu ababanjwa umkhuhlane lo kanye labafayo, amanani la akhanya esehla kulezinsuku nxa kuqathaniswa lakumaviki ambalwa edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokukhulumisana lamankampani alungisa amajekiseni ye-coronavirus, njalo uthi maduze nje ijekiseni le izabisikhona eZimbabwe. Ele South Africa lona lamukele awalo amajekiseni akuqala eliwathenge kwele India izolo. Lanxa umphathintambo wezempilakahle ebethe izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngaphandle komthetho kazisoze zihlatshwe, umongameli Cyril Ramaphosa uthe umuntu wonke ofuna ukuhlatshwa uzayithola lijekiseni kungelani lokuthi useSouth Africa ngokusemthethweni kumbe hatshi. Le yinto eyamukelwe ngabanengi abagoqela umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Kuyasithokozisa kakhulu okukhulunywe ngumongameli weSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa ukuthi ababuya kwamanye amazwe abazinze lapha eSouth Africa loba belamaphepha loba bengelawo amaphepha kabasoze bathiwe phandle ukuthi bathole injection leyo. Bese kusethusa kakhulu lokho ebekukhulunywe ngumphathintambo wezempilo kwele South Africa ukuthi kuzaphiwa injection kuphela izalwane zeSouth Africa. Lokho lokho kwenze ukuthi siqale ukukhulumisana laba ma unions okakhulu khosathu labanye abakubandla le ANC sizama ukuthi sizwisise ukuthi kading sekuhamba njani ngoba sabona ngeviki eliphelileyo udirector wehealth kwele South Africa wayethe yena kabasoze bakhethe muntu so ke lokho besokhulunywa ke ngumphathi intambo kwezempilo ubaba uMkhize bese kusethusa yikho ke siyathaba kakhulu ukuthi ke umongameli weSouth Africa usekuchazisile ukuthi wonke umuntu ofuna injection uzayithola
kule nkulumo eziningi ezikhulunywa ngabantu ezingaqondanga mayelana ngalijekiseni izizalwane zeZimbabwe nxa likhulumisana lazo zithi ziyaloyisa yini ukuyihlaba lijekiseni
Esakumele sikwenze yikuthi sifundisane ngoba kule nkulumo ezinengi eziphutsha ku social media esingathi ngama conspiracy theories ngolwasemzini ezinye izinkulumo ezikhuluma kabi ngeinjection leyo kanti ke futhi ezikhuluma kabi ngesisusa sale ivele yona i covid esiphakathi kwayo baningi abafisa ukuthi bathole injection phakathi kwezalwane zaseZimbabwe ezinze lapha eGoli kumbe kwele South Africa kanti ke futhi zikhona ezinye izalwane zaseZimbabwe ezingafisiyo ukuthi zithole kodwa ngokuza kwethu abanengi bayafisa ukuthi bayithole kodwa ke njengoba umongameli sechazisile sekumele kube lokufundiswa kuchasiswe kuhle ukuthi ivaccine leyi izasebenza njani yiwo umlando esesilawo
Umnumzana Nicholas Ngabuto Mabena ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe izolo abathi umeli weHarare West edale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe kanye loCecilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ababili laba babotshwe ndawonye loNesai Marova kulandela ukutshengisela kwabasakhulayo beMDC emahofisini ogatsha lwezemithetho besithi umsekeli kamgcini sihlalo webandla labo umnumzana Job Sikala kanye lesifundi umnumzana Alan Moyo kumele bakhululwe. Amapolisa athi abathathu laba babotshelwe ukuwathethisa lokuwahlambaza ngesikhathi ezama ukuchitha ukutshengisela lokhu. Kodwa amagqwetha abo akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi betheswa icala lokuvimba amapolisa ukwenza umsebenzi wawo. Athi njalo uMarova ukhululwe engethiswa ngacala. Abathathu laba bake bathunjwa nyakenye bahlukuluzwa kakubi njalo baphinda babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abadala bathi zimkhize zimkhelele kuJohane labangani bakhe. Lokho kuthi ukuthi ngabantu abahlala bephakathi kwenkinga suku zonke bangazimiselanga. Thina njengebandla sidanile. Njalo sesibona ngani amapholisa ethu sesebenza ngokuqopha abantu. Kambe ngubani ongafuna ukuhlala esentolongweni njengoba intolongweni yalapha igena. Abantu bagqitshelwa bephila, abantu bathatha imikhuhlane insuku zonke kakhulu lezinsuku amajeli angcolile agcwele bathelelana umkhuhlane we-COVID-19. Kambe amankazana amathathu la angaba izula kanjani ukuthi baphongu zihambisa emlonyeni wesilwane ngabomo.
Kulabo abakucele likahulumende abathi abathathu laba yibo abazibophisayo ngokuchoka amapolisa ngokuqala amapolisa elithi nikubo.
Hatshi Mahlabe Zulu, amapolisa aqophile bangaze bahambe bebalandelela bebathungatha njengenja ethungatha umzili. Kwakuye kunjani? Kulokho kutshengisa ukuthi babe baqophile njalo abazange babathethise. Kungabe bona amapholisa babagolombile babasebephendula ukuthi hatshi bantu lingasilandeli suku zonke ngoba lathi silamalungelo ayinqaba. Lokhu Mahlabe Zulu yikho okuza kwenza iZimbabwe iswela abangani. Khathesi bakhala ngokuthi kuthiwa kulama-sanction. Hey America, president omutsha sifuna ama-sanction asulwe. Britain kayisule ama-sanction. Yibo abazokhela amalahle ekhanda. Njalo ama-sanction ngokwazi kwethu kawatshiyi muntu kufanana lomuntu osesikepeni emanzini enzikini ube sebhoboza isikepe amanzi angene wonke bazagalula.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki yonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokudla amahabula okwenza i-coronavirus eZimbabwe. Lapho leli gcikwane eselibulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1234. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Ingcweti kwezombusazwe zithi ukwetheswa izijeziso zenotho kweziphathamandla zikahulumende wezanu-PF ezine yibhilitane akumangalisi ngoba eleZimbabwe liqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Elebhilitane lasise izolo ukuthi selijezise usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umkhokheli wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wakhokhela ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselm Namosanyatwe. Ibhilitane ithi abane laba baphatheke kwimisebenzi yokuhlukuluza uzulu. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Noma yini engenziwa ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe ahlonitshwe, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe iconstitution, kumele yenziwe. Kumele kujeziswe bonke abantu abangaphathi kahle abantu beZimbabwe abangahloniphi umthetho leconstitution lamalungelo abantu. Kumele bajeziswe yi-SADC, kumele bajeziswe yi-United Nations, kumele bajeziswe yi-African Union, kumele bajeziswe yi-EU, bajeziswe yi-England, bajeziswe yi-Melika, bajeziswe yiwo wonke amazwe omhlaba e-Africa, Asia, South America, North America, kuyo yonke indawo. Siyaludinga usekelo lwa wonke amazwe ukuthi basincedise ukuthi amalungelo ethu ahlonitshwe. Kanti okukhulu kulakho konke kuzaba yikuthi bajeziswe ngabantu beZimbabwe. Yibo kumele basukume ngobuningi ngosuku lokuvota, bayevota ukuthi bakhitshwe laba abangahloniphi amalungelo abantu. Yiso isijeziso esikhulu leso. Bangasukuma ngobuningi kuza kwenza ukuthi ukuriga, lanxa kuzanye ukuthi uriga kwehlu linani labantu abavote ukuthi baphume.
Kodwa bayakulandula abezanu-PF ukuthi bephula amalungelo. Bathi ibhilitane ilokhe ibuhlungu ngokuthathelwa kwabelungu amapulazi ngohulumende.
Vele sekwaba kuzivikela kwabo kuso sonke isikhathi ukuthi nxa ngabe besolwa ngokuphatha kwabantu, ngokuhlukumeza amalungelo abantu, ngokubulala ilizwe, kubulala imnotho ilizwe lingasela misebenzi, abantu bethwele nzima, bazivikele ngokubuyela bakhulume ngendaba zelendi lakho konke lokuyana. Iqiniso yikuthi abantu bavuswa kabi, abantu bathwele nzima, ilizwe selidilikile. Ngakho ke bekungadingi ukuthi vele kuze kusukuma amazwe amanye omhlaba ukuthi akhuthaze i-government yeZimbabwe ukuthi amalungelo abantu. Kumele kubona ngokwabo basukume bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bahloniphe iconstitution. Bangenza kanjalo i-EU, i-England, i-Melika, la wonke amazwe afaka izijeziso, kasoza kwenze khona lokho. Akuhlonitshwe abantu beZimbabwe, kubuswe kabi. kahle kuhlonishwa umthetho kuhlonishwa iconstitution asoze sikhulume ngama sanctions asoze sikhulume ngezigezitho zenotho sizakhuluma sisiya phambili yikho kudingakala kuphela ukuthi bakwenze hayi ukube bekhala bezivikela ngento engasebenziyo
umnumzana efidlela ncobe uhlaziya ezombusazwe amapolisi asexwayise abantu ukuthi bangachaphi imifula egcweleyo kanye lamabholoho ngoba bengagalula ngenxa yezulu elingelamkhawulo elilogeli chitheka umbiko lo ulandela isehlakalo sabesilisa ababili abathethwe ngamanzi imota yabo isibhajile emfuleni uCharamba eMwenezi oyedwa wagalula kwathi omunye wahlengwa esenombele esihlahleni eBaitbridge ababili abathi umnumzana Busani Chiesa loKhathutshelo Sibanda balokhe bedingwa ngemva kokubhewuka kwesikepe sabo emfuleni uMzingwane ngesikhathi bezama ukuhlenga inkomo eyayisicwila. Amapolisa athi eGlenview eHarare umnumzana Isaac Moriwo ugalule emfuleni uHunyani ezama ukuchapha ngemva kokuthiya inhlansi. Ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ugcizelele ukuqakatheka kokuqaphela lingozi kuzifuyo lasebantwini kungxoxo ayenzelo sithandekile mhlanga weStudio 7.
Siyazi vele ukuthi izulu lingaba linengi kakhulu siba lenkinga ezifanana lazo nalezi. Isixwayiso esingasenze ebantwini ukuthi bakithi kasingathathi amachance. Nxa umfulu ugcwele uhlokoma abantu bangazami khona ukungena mina ikakhulu ngikhala ngezifuyo ukuthi ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuthi sizeluse ngendlela efaneleyo ungathi uyananzelela akulandawo engelatshani kathesi so akudingakalanga ukuthi abantu baxotshe inkomo zize ziyefika khatshana zicina siyangena emfuleni sithathwa ngamanzi mina isixwayiso sami ukuthi ngangcono zibe zixotshelwe eduze lasemakhaya of course zingone emasimini iyona indlela kuphela esingavikela ukuthi izifuyo zethu zingagcini siba sengozini yokuthathwa yimfula lezi nto ezifana lalezo
amanzi la amaningi ezuleli nayo ubona ngani kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi kube lomkhawulo
izulu lele esilitholayo kathesi nxa sikuyakhumbula izazi zomkhathi zazivelezwa faniselwe ukuthi hayi lonyaka ngakusoze kube yi El Nino kuzaba yilanina ilanina yona mthetho wabo iletha izulu elinengi kakhulu liyabe livela kuyona intertropical convergence zone ezabisenelisa ukwehla ize ikhothe lakithi eZimbabwe sibonile futhi othole elinye izulu ebelivela ku-tropical depression kumbe cyclone u-Eloise so ke lokho kusho ukuthi awona lamaviki amabili alandelayo izulu lizaba linengi kakhulu kodwa kuzafika isikhathi sokuthi like likhawule nxa ngithi ngakhangela mina lalapho engifunde khona banje ngiselothi well ngemva kwamaviki amabili ilanga lingaba khona futhi abalamasimu ayisevele sehlanyelwa hlakulelwa kusho ukuthi hayi izilimo zabo zizakwenza kuhle kodwa laba kade bela lezilimo sesezincane ukhula luzaba luhlupho olukhulu kakhulu kodwa abantu abazame ngamandla wonke ukuthi bakhipha ukhula bengeze futhi umvundiso wenzela ukuthi lo mvundiso obukhona ungahlabalali wonke ngokuthathwa ngamanzi i-situation embi kodwa ibe enhle njalo ukuthi kusho ukuthi amadama azagcwala amachibi lezi ziba konke kuzagcwala amanzi kasoza silele kodwa singakhohle ukuthi ngalesi sikhathi sokuyisikhathi somkhuhlane ezifuyweni abantu babengayekethisi ekudibhiseni bengayekethisi lokuhlabeni inkomo for imikhuhlane njengomkhono obotulism lemikhuhlane efana nalokho ngoba kutsho ukuthi izinanakazana eziyizona ezithwala limikhuhlane lazo zizaba zinengi ngalesi sikhathi.
Umnumzana Mandla Nkomo ucubungula ezokulima. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi usikomitshi wamapolisa eMathebeleleni North umnumzana Erasmus Makoza ubotshelwe icala lenkohlakalo izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosazana Auxilia Mnangagwa useqhelise umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane weCOVID-19. Sogu isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 likhuluma lokhuthe ntaba zindona egadadi. Mina ngithanda ukuthi uhulumende kakubone ukuthi abantu bonke bayalingana kakula abantu abaqhakathekileyo. Izolo sibone ekhwezela amasotsha amapolisa ekhwezela amapolisa izimali elibala ayabe healthy amadokotela lamanesi akhala ubusuku lemini lamatisha abafuna imali wabenza abantu abangaqhakathekanga. Lamhlanje impe sikhona kayisadingi ama AK-47 lawa agcwele emgwaqweni. Ayisadingi amabhathani lamashildi amabhathani stiki lamashildi lawo agcwele emgwaqweni lamapolisa. Sokudinga amadokotela. Ngiyabonga amadokotela ukuzinikela kwabo ukuthi bazinikelela nxa bethukwa lanxa bengalamali kodwa bame forward bathengisela ukuthi balwa impi enkulu.
Balaleli nabasakazi baka Studio 7 ninjani? Okhulumayo ngiyiphinisa emlangeni ekhaya ngiphuma enjelele emadobo ngokuhlala ngise South Africa. Benginombono nombuzo ngisho kanjalo kubantu bakithi basemathebeleni lente angithi umthwakazi as a world. Owami umbuzo oro ingxaki engenayo ngeyokuthi kuze kube nini bantu bakithi. Silokhe siyafaka ocazi siyafaka o-X. Lapha ngikhuluma ngevoti kodwa kungenanto ezinjayo.
Ngivuka njani bakwethu, siyabonga umsebenzi wenu omuhle. Bakithi kodwa ezane zikhathi kalisibali angikwazi ukuthi kumbini khuluma kubi na lanxa umuntu ekhuluma kubi kuwe mhlawumbe ancane kwabanye babe kuzwisisa ngacela ukuthi ezane zibali emoyeni. Ngingene kweyanamhla le engiyizwayo emali eyayikhitshelwe ekusileni. Bakithi abantu bakithi angazi ukuthi ngasingafundi ezikolu besasidingani ukuthi abantu bayehluleka lokufaka izinto ngendlela eqondileyo. Besithi ukubhajeta okuqondileyo balungise lezi zinto bekhangelele inamba yabantu. Kambe imali engange-20,000 ingathenga ibhedi elitshumi lambili kuphela. Kanti umuntu usiliswa yibumbheda uhle bombheda kumbe usiliswa kunini. Kanti angithi okudingakalayo ukuthi nxa abantu abanakela bangazi bakuyambebawashuma umahlalo bathole bengalali phansi balale emibhedeni.
Sanibonani basakazi ba Studio 7 nabalaleli kuze zonke indaba kuzo. Sibonga Studio 7 nje onguye sesibambile nje ukuthi sikwazi ukuthi sizwe ngezinto ezenzakala elizweni lethu nesimo esenzakalayo. Njengamanje nje into eyazi sihlukube kuhlungu ukuthi yazi ukuthi nengane encane sokungathi sihlala sikhulumela ngathi yonke into sihlala sikhulumela izanu yonke into izanu. Kanti-ke cha yazi kusuka kube kuhlungu ukuthi abantu asebebusela phana kufana ukuthi kubusa iziphofu kumbe kubusa umuntu othi engacabangi into avele ayikhuluma kukhohlwe ukuthi into layikhulumayo iye ebantwini abale ngqondo njengaye. Okunye sengisuka mbosibona ukuthi no abantu laba ingathi ingqondo azisekho sekuyihugugu okunye.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. idolobho lePerth kwele Australia selivaliwe kulandela ukutholakala komuntu obesebenza kwenye iquarantine center elomkhuhlane wecoronavirus. Iziphathamandla zakwele Cameroon zona zithi umkhuhlane weleprosy ukhanya usanda kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden sesole kakhulu ukugenqulwa kukahulumende wakwele Bema libutho. Kumbiko wethu le izolo uBiden uthe ibutho leli kumele libuyisele intambo zombuso kuhulumende okhethwe ngabantu nyakenye lapho ibandla likamongameli Suki elibhuqe khona ibandla elisekelwa libutho kukhetho. UBiden uthe nxa kungenzakalanga lokhu eleBema lona elaziwa njalo ngokuthi iMyanmar lizajeziswa iMelika ndawonye lenkokheli yebutho. Ibutho lihludune intambo izolo labopha umongameli Su leziphathamandla zikahulumende wakhe njalo lazisa ukuthi yilo elizakhokhela ilizwe okomnyaka. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Izijeziso ezinganikwa yiAmelika sibona iBurma or iMyanmar is one of the third largest Asian countries ukunikwa i-US aid ngendaba ze-agriculture lokuncedisa ama-refugees, ama-Rohingya. So izijeziso ezinganikwa ngumnumzana Biden siyabona ukuthi ama-army officials amaningi lawa balama foreign accounts lama foreign investments, so konoko bangakubamba babanike izijeziso ezokuthi abakwanisi labo ukuya ezinye amanye amazweni which are in cooperation le United States njenge European Union le Japan which layo is very concerned about the situation niye maima. So ikhule sizabona ukuthi bazayireversa yini njoba unumzana Biden has come out eqinisile ukuthi hayi lokho akurayithanga ngendaba zedemocracy okumele ibe khona all over the world.
Ungathini nxa siqathanisa ukuhluthuna kwentambo zombuso libutho lakweleBema nxa siqathanisa lokuhluthunwa kombuso esesike sabona kusenziwa libutho leZimbabwe?
EZimbabwe vele siyakwazi ukuthi iyona leyo indaba esiyijwayeleyo. Singabuyela sikhangele ihistory yeZimbabwe after independence. Sabona khona ethwa voter intimidation iqalisa khonapho ngoba umdala wethu uJoshua Nkomo elezapho wayethandwa umhlaba wonke jikelele, but ukuthi izano layo yabona ukuthi babeza nqotshwa basebe yethusela abantu ukuthi vele in the western areas kwakungavunyezwa izapho campaign ukuthi umdala wethu abuye azochasisa i-vision yakhe ukuthi izaphu yayiza hamba njani lelizwe. Sakubona futhi kuphindwa ngo-2008, sabona futhi amabutho i-army ingenela u-Prime Minister uMorgan Tsvangirai wanqoba. So vele thina sesikujwayele eZimbabwe ukuthi i-opposition ingawina i-army ijunta batho njalo in other terms abasoze bavume ukuthi ikube le democratic government in power.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi ayisithupha 160 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingela maphepha lazo zizahlatshwa ijekiseni yecoronavirus nxa zifuna. Amalunga MDC Alliance yabotshwe izolo. Abalisa umeli weHarare West yepharlamente uNkosazana Joanna Mamompe loSicilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.